Umthetho andaba uthethe isinqumo esihle kakhulu esokuthi amalungelo abantu kahlonishwe even ngalesi sikhathi kulo sizwe olungaka phakathi kwesizwe. Ngike ngasho phambilini imalanga enadlulileyo ukuthi ukulwa le-coronavirus kakudingi AK, akudingi bazuka, akudingi machine gun. Kudinga ukuthi kwenziwe kubanjiswe nasonto ekahulumende yedwa. Iyinto yesizwe sonke okumele kuliwe layo. Silwe sisonke sibambisene ukuhlonishwa amalungelo abantu, ukuhlonishwa umthetho, ukuhlonishwa isisekelo sombuso. Akutsho ukuthi nxa silesitha esinje sokumele umthetho ulahlelwe ngaphandle, amalungelo abantu alahlelwe ngaphandle, kube ngundlovu yangena untando kayiphikiswa. Akukho lapho esingakhona. Ngumsebenzi okumele siwubambisane siwunqobe sisonke. Isinqumo ke sithethwe yinkantolo, esithethwe umthethwandaba sihle, kumele ke ngokunjalo uhulumende asilandele ngokugcweleyo, ngokuba yiso esifaneleyo. Amalungelo abantu kawavimbele ukuthi silwe le-coronavirus.
Lesi isinqumo sokuthi uhulumende kumele aphe abongi labodokotela yonke imvunulo abayidingayo nxa belwisana le-coronavirus, usibona njani?
Umthetho andaba uthethe isinqumo esihle futhi esokuvikela abezempilo. Yiwo amasotsha ethu, yiwo ahamba phambili, yibo abasempini okwedlula wonke umuntu, basengozini. Ngakho-ke kumele bagqoke lokho okufaneleyo, bathwale konke. Kula sizwe esithumela amasotsha empini bengelazikhali zokulwa impi, yithi sodwa esokuqala ukuthi sithumele amanesi, sithumele amadokotela bengelazi izinto. Kumele kulungiswe lokho njengalokho umthetho utshilo. Imali nengi iyatshontshwa, imali nengi iyadlaliswa, nxa ingalungiswa kahle ibuthwe igcwele iyenelise ukuthi ithenge lezi zinto zitholakale, zisengatholakala lapha lalaphana zihlanganiswe. Bagqoke baphelele, bavikeleke, ngoba babemizi ngabantu abethu, kumele sibavikele, singabathumele empini ye-coronavirus bengavikelekanga.